ukuhambe kuhle kakhulu asizwa ngodla ngodlangu obunenye obungayinjakala ngoba phela into akwazi ukuthi into zepolitics lezi it's all about power. Omunye umuntu angagcina eseyifuna ipower at whatever cost and whatever means. Kodwa kumele ngithi masinyane ngibonge uZulu kwezamphefu into bawethu imisebenzi yobuhle kungela kudlangudla obukhulu kakhulu. Yes, izwile lapha nalaphana into ezinjalo ziyatholakala mthembu. Kodwa okusalayo, the overall picture is that izamphefu carry the day. Abantu bethu bahambile bayokhetha abameli babo ababafunayo.
Ye, babuncube ubona kanjani kukhululeke kanganani nxa sikhangela ukukhetho lunje?
Sikubona kusenzakala lapha bakudube akumangalisi. Kuyatshengisa ukuthi idemokhrasi kayikho vele kuzalo. Njalo ayisiyonto eqala namhlanje, lokho kwasukela even before ukuthi kutholakale independence. Othatha isikhundla usithatha ngokuthi agenqula abanye abachaya. Kuyayangisa kakhulu esikubona kusenzakala kuma primary elections awezana. Nxa bechaya nabona soyana. Asithi bese kusiza elinye ibandla Nancy Freedom Alliance kumbe nguchuma sokumele ancintisane lomuntu weFreedom Alliance. Uyabona ukuthi kuphuma izidumbu phela lapho.
Chuma, ngena baba.
Akusoze kuswelakale endaweni eziningi lasemabandleni ahlukeneyo ukubana sithole abantu abangaba lelo kuze ingqondo ezinjalo. Kodwa yikho ngithe kona mina ngibongela ukubana umphakathi, i-generality of ibandla lethu, benze umsebenzi wabo ngendlela efaneleyo. Asithi sonke esifuna ukubambelela kupower to whatever extent. Abanye siyavuma i-democracy, hayi, umfowethu unqobile. Mina namhlanje hayi bengasola ngalami, impilo iqhubeke isiya phambili. So asiyofike esingayifaka siyilinganise even ama-general elections lento ezinjalo. Lokhu ngokwangapha ekhaya. Kodwa uma siphuma phandle sesiya kuma-general elections, sikuhamba sesisebenzisa yini okuzeni ukuvumelana okuyabe kukhona ku-electoral lokuzeni laws zethu ezikhona elizweni, silandele ne-constitution yangkhona. So angiboni kunayo kule need of any fears. Kodwa-ke njengoba ngithilo, awusozuswele vele ukudlawudlawu lapha
lapha.
Okusalayo sifuna into nangabe into yonke ihamba kuhle.
Ye, Ncube, nanto kudaba khonapho.
Ngike ngikubuze Chuma, lobu ngeke umphendule, kuyini elikubangayo? Ngoba ungabona kuliwa kubangwa isathiyane umuntu lomfowabo. Nxa kuyakutshengisa ukuthi khona nxa kungafika umakhelwane ofuna ukudla isathiyane ukuthi kuzakwenzakalani. Lokhu into ebangwa khona phana yikuthi ngingangena ngoba lilibandla lilodwa phela lilwelayo. Ngingangena mina kutsho ukuthi sengisuthi, wena usulambile. Yikho kubangayo khonokho. Nxa lingazange liwulungise umbusazwe wenu Juma ukuthi ungabi ngokuzenzela isisu sakho, vele lizabulalana vele khonapho. And noma ungaku-down player, ngiyazi mina ukuthi nxa sokungomunye umuntu ongekho ebandleni lenu lilenzondo enje umuntu lomfowabo likuzana. Kambili izwe yisibonelo bani elisipha uZulu?
Ye, Chuma, nakumbuzo.
Akula nto enjengokuthi ukuthi ungangena esikhundleni kumbe sukapula. Baningi abantu kathesi engawutshengisa bona abahlala ezikhundleni from kudala. Into khona nje ukuthi abantu bayathanda ukubana, uyathanda ubana umuntu ahlale ethiwa ngu-chairman kumbe ethiwa ngu-secretary walokhu nalokhu, alaye akabusa abanye. Not ukuthi mhlawumbe kule zuzo phakathi ukuthi mbetha sokunesinkwa sokukapula kumbe sokunjani njani. Abantu vele kuvamile vele ungabona ungumuntu uthanda ukuhlala ukhokhelwa kuphela, uyabule problem ncube. Kumele lawo ukufike kuphoyinti ukuthi lawo ukukhokhele ukuthi nxa ufika abantu basukume bekunika isitulo ukuhlale laphana. Into emnandi leyana vele it's a human instinct. Omele wonke umuntu abe layo, ungabona ungelayo yona le instinct and then you are dangerous to yourself.
Bengibona mina esintwini nxa uthunywa kuthi uyahamba uye gamula izigodo uthunywa ngubaba. Ngibe sengibona umfowethu ezonitshaya ukuthi izigodo kaziye ganyulwa nguye. Ebanga sibanga ukuthunywa. Kulohlupho, kukhona lapho mangoyo uyasola. Ngoba ukuze sibange ukuthunywa kutsho ukuthi kule nyosi engizafika ngizidla khona le egangeni okulezigodo khona kutsho ukuthi ngiyakwazi ukuthi kuloluju engifuna ukuyaludla. Yilo uluju lona lolo luhluphayo.
but kono kwani kona yezu ya fika so yezu ubono mama besuma bebekuhlabelela so yezu uzwa ihlabu zabele yiko yilo luju la mkona lana plan ngoba akulo kunye akuna mbetoya kuyimali mbeya kuna na hayi uluju lana njoti kona ngingumkhokheli is enough